Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi zikhangelele isivuno esihle lonyaka esizaqeda indlala evame ukuhlasela kulumango okubangela ukuthi abaningi baphile ngokuncedo oluvela kunhlanganiso eziphathisa abalambayo kanye lakurhulumente. Unkosikazi Janet Ngala wematshetsheni eKwanda North uthi umangoye kasayi kulala eziko.
Emasimini kuhle kakhulu kakhulu, izulu linile, sahlangela izihlanyelo zonke, umumbu, amabele, izilimi ezincane sikhuluma singe sesidliwobi lamakhomane, kuhle kakhulu emasimini.
Amazwi kaMankala agcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo wefilabhosi.
Abasezibomvini labasezidakeni abavele bamilelwe, kuhle kakhulu bazathola. Uhlupho olukhona nje yifertilizer. Ifertilizer yaphuza ukubuya, ithe ekubuyeni kwayo kwabuya uD itop, abanye lakhathe silokhu bengakayitholi. Ukuthi abantu bahambe bayithenga izitolo, izitolo vele kayithengeki.
Umnumzana Zwelithini Gabulo wesitezi yena uthi labo bakhangelele inala xa izulu lingaqhubeka lisina kuhle.
Kuyabukeka izulu belisina kuhle sibili. Ifertilizer yilo hlupho esibe lalo kakhulu sibili, ngoba abantu abazange bayithole ngokwaneleyo. Nxa kuqhubeke kuhle singaba lesivuno esihle.
Lanxa kuthembisa kwezinye indawo eGungu eKwanda South bathi izulu alini kuhle. Nangumnumzana Ezra Wadenga.
Izilimo azikho right, amanzi ayafuneka. Ngikhuluma kanje okwayizolo belike lathwala sithembele sibili ukuthi hayi kumbe lizatshaya phansi, seliphuzile liyafuneka, izilimo ziyafuna amanzi.
Izanuse zomkhathi zithi izulu lesiphepho likhangelele ukuqhubeka lisina kunanga ezilandelayo, okuzindaba ezimnandi kubalimi loba nje urhulumente sithi ukhathazekile ngoba leli zulu lilakho ukudiliza imizi kanye lezakhiwo njengalokho okwenzakale kwezinye indawo kumaviki amabili edluleyo. Uzulu ezansi emaNdebeleni uhlezi ebhekane lendlala embi ngenxa yokoma komkhathi kulumango. Kusenjalo izakhamizi emaphandleni zikhuthaza urhulumente kanye lababalisi ukuthi balungisise udaba lwabo ngokuzwanana ukuze abafundi bathole ithuba lokuqhubeka ngezifundo zabo. Lokho kuza ngemva kokuba urhulumente emise umsebenzi ababalisi abakhalele umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngomvulo. Umnumzana Love Moncube Matobo uthi usasa labafundi akumelanga liphazaniswe ngalindlela.
Sicela umqhatshi wababalisi ukuthi akasicabangele singabazali, akasicabangele siyi-community ukuthi engasivulaleli kusasa laba bantwabethu, engasivulaleli amadondolo ayiwa azasidonsa kusasa.
Unkosikazi Juliet Kiwane Westezi owake waba ngumbalisi uvumelane lo Ncube.
Uhulumende kumele abone ukuthi ababalisi balakho konke okuswelakalayo ukuze abantwana bafunde, ukuze izikolo zisebenze, ukuze isizwe siye phambili, ngoba isizwe esingelamfundo sifile vele.
Kuleviki umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wengeze iholo lababalisi kanye lelezisebenzi kahulumende, kodwa ababalisi bathi lilokhu liphansi. Baqina ngokuthi uhulumende kumele abaholise imali emelika edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$540. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.